amagetsi siqalisile uhamba sibona amagetsi esihamba khonokana ayikwenza kudala ahambe ekuseni abuye emini ahambe emini abuye ebusuku kwesi sikhathi ahambe twice angahambe ekuseni abuye emini aphinde ahambe futhi khonapho khonapho eziye ebuye ebusuku umumo wamagetsi awusamanga kahle njalo sibone lapha kumamidia lapha bekhuluma ukuthi koma notice ukuthi zesa kengani sebe-breakdown ngale wange power station ukuthi akusela basalungisa bona bathe basalungisa don't know how far true it is ngoba asikakudingisisi njengezakhamizi ukuthi kanti kuhamba njani.
Njengoba izulu lingakanga kuhle lonyaka ilibona sengathi lokho ukuza kwengezelela lolu dubo na
anzi athi vele thina eZimbabwe lapha amagetsi siwathola ikariba amaningi njalo futhi amagetsi siwathola through into zamanzi asikavili ngendlela ukuthi maybe siwahaveste ngezinye iindlela like into zabosola into zabakast ezizokuthi maybe kube lezinye iindlela zokuthi siwathole ngayo so lokho sibambelele khona phana emanzini siphinde sibambelele emalahleni emalahleni yanti yikho lapho esiwathola khona ewange lapho esithi khona kule problem kuzaba nzima sifike ukuthi abantu sithole amagesi aqondileyo ngomumo okhona kathesi ngoba amanzi awakho ekekariba sithwa amanzi alo lapho lokho esiphuma khona amagetsi amaningi iwane nale ema-breakdowns ahlala esiba khona up and down o-unit 7 i-unit 8 u-unit 6 labona bahlala nje be-repair isuku zonke so asikwazi ukuthi kuzathiwani nxa kunje
manje uhulumende lingamkhuthaza ukuthi enzeni nxa kumi kanje
owathesi ngaphandle kokuthi vele bazame ukuvuselela ngoba sapha ukuthi siyenze sesikhuluma ngama short term planning ngoba singakhuluma nge long term planning ukuthi siharvest amagetsi ngezinye indlela kuzathatha isikhathi sesikhangela ukuthi kabaqinise khona ngale zesa power station ewange iyo ngani ingaphathi singancetha le Caribe bona la manje akhona ukuthi kusebenze njalo kule issue yamanye ama power stations amancane usanyati labo blawayo lapha siyakwazi lokho besebenzisa amagetsi lokho besebenzisa amalahle kodwa bekungaphathisa bekungaba ngcono ukuthi naba ama-power station abavuselela lanxa sikwazi ukuthi kumele kukhangele amajetsi la.